So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mbimbi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abayidlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF leminye.
Sikhuluma ukuthi wakhona i-patriotic act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions, not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho oweZimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathelo zindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemichado kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo, wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe butumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende selulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana lemali sokuhangelene lokulwisana lomkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ekhulu egoqele ukukhonza lemishado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
For the next 60 days, after which suspension will be reviewed.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi bayakujabulela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair lomthimba kazibuse. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansela waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo yomibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakale elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqakathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqakathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bahama ukuhlangana wahle wanqabelwa ukuthi ungamemetheki. Ngoba ingozi esilayo enkulu, umsebenzi kahulumende asowokuvala izikolo, asowokumisa imbuthano, yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokuthesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena amabhoda akithi, the only thing that they test you is a temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angasiwo temperature. So yikho uhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lowo siyenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibale kakhulu yikuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo omkhulu ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu abazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo, bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi ondependence bedlulisele phambili.
Umnumzana Mlandi Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungamile uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Evilela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization, inhlanganiso yezempilo emhlabeni, ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho-ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke, ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe i-coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube le ngozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo, uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane wabo usudlule emhlabeni. Ingozi ke inkulu, kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lomonakalo.
Lo-ke bekungumnumzana Evilela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende ukubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lentathelo zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. Omevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngumeli weMakonde uMnumzana Kindness Baraza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcini sihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zona leso. Sicela bajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kwiminyaka eyi-25 kulaba batholakala belomlando. Ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiqeda izigwebo zakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube nama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe painter ilizwe ezifu, libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingkungamanga ababe yakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi akhona i-Patriotic Act le kumele ibophe labo abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yeye asiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomidi le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisoze survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa olilunga ledale lePhalamende elimela iwange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukile uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabemele siyicubungule indaba enje, asondaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthi imeli yabantwini ithukele ebandla ngoba singayekela ihamba injalo, so ungathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulomahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe and njengemember of parliament umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonoko.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Umthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe, so ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithenzisa ukuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo zijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli waweleMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhasi yehlule, kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF lamankampani adlelana laleli bandla. Uhulumende weMelika uhleze sitsho ukuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke, ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphathamandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalela ilungelo loluntu elizweni. Besithi, akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamoyi umnumzana Robert Mugabe. Umike wobe weStudio 7 uxoxele Steven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Umehluko phakathi kaRobert Mugabe lo President Emmerson Mnangagwa saka ngokubona kangako xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa sithi uwakhe kuphambili lokamongameli Robert Mugabe ongumongameli Robert Mugabe siyakhangela empilweni yethu sidalwa sizesikule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kanti eZimbabwe udishile umuntu wafa xa wethi wobe-demonstrator sakhane kumnandi kaka-Emmerson Mnangagwa uthengela mnyaka engene ebukhosini wafa abantu abadlula ichumi siyakhangela njalo ama-evidence enzakala January station to translation yakale response yenziwa ngurhulumente kaEmmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele ZANU-P F, yena uthi okushiwo ngurhulumente welemelika akusilona iqiniso, uthi uhulumente kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni. Ukubona njani lokho?
Ngathi inkulumo yabo bahle beyikhuluma kuzathatha isikhathi eside khathi sesingena mnyaka wesithathu ithetha amatomu angazi bana yena uzakulungisani isikhathi abathisizayosizathatha isikhathi eside kanganani kunomuntu angabusa ukomnyaka kulomehluko sibe kodwa nxa ungala lokhu usengeze ububi iminyaka isiloku isanda esingazela themba la uthi sinjalunga ngaphansi kobukhokeli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengise. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela i-commission yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle kahle kuyini okwayenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ubona isele nxa lintshontshile lenza auto i-covers ngesithiwa into eyenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxa sikhala constitutional lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesizakele abantu bazodutshulwa yena nguye ucommand and chief of defence alo kuthi wena nxa ungu-captain wetim iqembu labo lingaziwa nguya ku-responsible for that angeke asize akwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani. So upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. Which has stated that commission of inquiry, that is a waste of time. Therefore, Gilmari has released the land.
Uphosela amazwi akho okugcina phezu kwalolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngawakhuluma ngingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ngamphathela njengoba nje ithambo likayitha eDamara xa bamklala manje sakuphila bangasithenga sithi lapha kodwa abasamfunta angena eZimbabwe ngingathaba kakhulu sembona lapha komitheta.
Silokhu sikudaba lunye lukaDamara siyezwa abebandlela ezanu-P F bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uDamara yena ungaphi. Ungathini ngalokho?
Ngathi ngesikhathi sana uprezidenti okwamanje yebe ngu-minister of justice ngesakuhamba siyamnika i-petition sela ukuthi basingithide udignita esapha so akekho into enjintshayo waphuma lapho wasuka kudefense wangela kumithi so uyakwazi ukuthi ahambise njani indaba kayithetha.
Lowo ke ngumnumzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxa lo Mike Hobe o Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthokazo omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Mthokazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emizini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezinotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla, njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isizwe esingabantu esisakwe-experience mhlaba sisasebenzisa imali yamaqhinga. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesisebenzisa ngonobhiyela zitsheki or ama-travela zitsheki obaaziningi. So as long as ipolitics yelizwe ingahambani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga, ilokhu i-stress i-value ikansikayo yokuthi imali yethu ibe-stable, ibe yimali ele-value ikuthi kulungiswe indaba zombangazo. So akusele kudintshe lokho nje okuyabe kusenziwa imihlelo silokhu sisebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana uyamenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Mali lokhu ihleka ngenxa yemisindo ekhona. Isifikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe uthi uyathenga izinto uthiitanisandakho imali abantu abayifuni ngoba gcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Dlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Bacala ukuthiwa i-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha i-rate yalo liqhathanisa le-rand leleyo yesidola uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo, liwa nsuku zonke. Ubusukhangela-ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola lelo kuthiwa ibhondi, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-taxi, kodwa-ke ezitolo ezincane abantwini abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenzeka ukuthi bazize intengo yabo-ke ngeyedola, ukuthi usitsho ukuthi hayi yesidola ngilayo bese becalculator ke bekhangela ke irate yalelo langa ke yiyo iprice yabaza kucharge yona. Abasacharge ke ngayizimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga ke icharger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 kumbe 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhekhe yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho khesi uyahluleka nxa sisiya ema-hotel tayihoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Mabethi khona na le i-RSGS emafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulobu sonodinga ama-coins kumbe amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu somele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency kumarandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi ana siyathenga impahla phandle kwezi nxa umuntu owodala. So sokulobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into adibezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikhekhi yakhona kabanayo. So sokulobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukela ikhekhi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Nala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu bephila ngokuya woda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco, kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ule mizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesihamba lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelimilo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.